sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilishumi elasithupha lasikhombisa kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
zantshile abazitshoyo kazila sevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kwanaphaa ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngikukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu, ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Abaningi bathi kalimangalisi inyathelo elithethwe yi-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani ye-Zimbabwe ukuphapha zisiya emazweni alumanyano.
Yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo, bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edale lephaliyamente, bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi.
Uhulumende uthi ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebathiya umsebenzi empentsheni. Abasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa babhekana lodubo lokuswela imisebenzi ekugqibeni kwabo izifundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uthi kalimangalisi inyathelo elithethwe ngomanyano we-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani eZimbabwe ukuphapha zisiya emazweni akulumanyano ngoba zingalungelanga ukusetshenziswa. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume ekupheleni komhlangano wamazwe akumanyano we-European Union owenzelwe esigodlweni seBelgium iBrussels. Uhlangothi olubona ngezokungena lokuphuma kwendizamtshina emazweni la olwe-European Aviation Safety Agency yilo olwethule isiqondiso sokuba zimiswe ukungena ku-EU indizamtshina ezivela emazweni abalisa eleNigeria, St. Vincent and the Grenadines, Ukraine leZimbabwe ngemva kokwehluleka kwawo ukulandela isiqondiso ezavunyelanwa ngomnyaka ka-2015. Kuthi eleMozambique leleBenin akhitshwa kuluhlu lwamazwe angavunyelwa ukuphaphela emazweni alumanyano ngoba enelisa ukugcwalisa lezi ziqondiso. Isikhulumeli sebandla lezombusazwe eliphikisayo ele-United African National Council, UANC, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi lanxa sibuhlungu lesi senzo, bekumgceke ukuba kuzokwenzakala ngale ndlela.
Lezi zindizamtshina abazitshoyo kazila sevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kwanaphaa ziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngikukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu, ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Kungumgoqo omkhulu kunkampani ye-Zimbabwe lelizwe, uMapranga ethi sekuvimba enye indlela ilizwe belithola ngayo imali yakwamanye amazwe.
Uyadanisa sibili, ngoba yiyo enye indlela ekadizuzwa ngayo imali eyangaphandle eyama-US ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba kangcono. Nxa sokunje kutsho ukuthi sokuyisililo sibili.
Enye entatheli zindaba eloba izimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lesi sehlakalo yisibonelo sokwehluleka kwahulumende weZimbabwe.
Ilizwe lethu sesifike esikhathini sokuthi kakusela nto enhle esiyenzayo njengelizwe. Ukwehluleka kwebandla leZANU-PF sokubonakala sobala izini lakwamanye amazwe. Ngakho-ke lokhu kutsho ukubana kuyakhuthaza-ke abantu laba abakwezombangazi eZimbabwe ukubana ukuthi ilizwe libukeke libonakale njengamanye amazwe ayenza kuhle, futhi ukuthi ibandla leZANU-PF likhitshwe esikhundleni, ngoba nanko phela bayafakana ngobuhlobo babo eZimbabwe. Kodwa-ke kakula nguquko esiyibonayo kumsebenzi eZimbabwe kodwa kwenzakalayo kuphela yiwiyangeka lamanyala la esiwabona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Simba Chikore, wanikwa isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi kunkampani yeZimbabwe, uChief Operations Officer. Ubikwa eholiswa amadola edlula isigidi samadola ngenyanga uChikore, yona inkampani ingangenisa imali lendizamchina zingekho ezikhona kungezindala kakhulu zidala indleko yokuzilungisisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center kobulawayo lamhlanje ibinanza iminyaka elichumi isunguliwe, njalo inanza ilanga le-International Day Against Homophobia and Transphobia ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Diverse Families and a Decade of Championing Sexual Rights. Kubika unompumelelo moyo.
Bekungabizwa othandayo lamhlanje e-Sexual Rights Center, lapho abantu abasebenzelana labo kunhlangothi ezehlukeneyo bebethakazelela amalungelo abo emacansini. Umqondisi we-Sexual Rights Center, umnumzana Humphrey Ndondo, uthe yebo bayajabula ukuthakazelela iminyaka elichumi beliswana lokuqakathekiswa kwamalungelo abantu emacansini, kodwa akulula, lokho kulobunzima obuthile.
Njenge Sexual Rights Center sisebenza lama communities esingathi ngesikhiwa marginalized. So kunzima kakhulu ngoba sikhangele ipolitiki yelizwe longomomo wemizi. Akuvumelekanga ukuthi abantu ababulili obufana nayo batshengise ukuthandana.
Umfundisi Loveness Khanye obekulumkhosi uthe abantwana abazalwa belobulili obungacaciyo kumele basekelwe, hathi ukubathatha njengabantu ababi ngoba abazidalanga kumbe abakhethanga ukuba yilokho abayikho khona.
Lelo loluhle esilumele silusapote ngoba abantwana laba abazali abazinzanga abazidalanga, kumele ukuthi sibasapote sibanike uthando.
Umzali olomntwana olobulili obungacaciyo, unkosikazi Patience Wela, uthe njengomzali sewakwamukela lokhu.
Lamanje ngiyakubona ukuthi into ephilayo ekhona, lami sengikhona ukuthi ngitshele abanye abantu abalabantwana abanjalo abangabazwisisiyo ukuthi umntwana uyisimo bani. Ngicela lani likwamukele uma kuyukuthi lilaba abantwana abanjalo ezindlini, lingathi ngamadimoni bese libathatha libasebenzinkonzweni ezijiyeneyo mbe libasezinkundleni lithi yabathwasisa.
Osakhulayo obengafihli ukuba yena ulobulili obungacaciyo, uTiney Marozwa, uthe ngemva kokusebenzelana le-SRC usewazi amalungelo akhe njalo akesabi ukukhuluma ngesimo sakhe.
SRC, namhlanje sicelebrate the 10 years. We are saying your voice iyazwakala but sizwakali kancane. Angithi but push hard. Push hard i voice yakho yama rights izizwakale until I'll be liberated to go in the streets ngiqoke ngindlela emfuna ngakhona until ngize ngihambe lami komantshi. Angithi ngishade lo muntu emfuna ukuchada la.
Unkosikazi Memory Papa uthe yebo bayananza iminyaka elichumi, kodwa isisekelo sombuso lokho esingacaci okwenza bazizwe bebandlululwa.
Nothing is said about us, so it means vele semuva and ilife yethu akula mntu eyinakekelayo. Uya chambeni thina for example amamajini aseman and like ama-lesbian bisexual people asikhangelwa yana, so it means ama-lives they are in danger out there. Ama-communities siyaxotshwa ezindlini, abanye bethu we face but we can't even go to the police and say I'm raped.
Ophila ngokuthengisa ucansi, unkosikazi Nonqaba Jamela, uthe ngemva kokufundiswa ngamagqwetha mayelana ngamalungelo abo sebesebenza kuhle.
Thina njengama-sex workers hayi impilo yethu singcono kakhulu silula. In fact ngingathi isi-right. Lokho sabakwazi amalungelo ethu njengabomama abathengisa ucansi, hayi sincedwa i-SRS sibe wazi ukuthi sithengise njani ucansi lethu, sizivikele njani lathi emkhuhlane yemacansini, sisebenzise njani imali zethu lesi sizitholayo.
EZimbabwe abantu abaphila ngokuthengisa ucansi bathola nzima kubhizimusi labo ukudlula labo abathengayo, kuthi abazalwa belobulili obungacaciyo labo bakhula nzima. ukwamukelwa kwabo emphakathini kuletha ubunzima emulini. Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center ithe izaqhubeka ikhankasa kuze kutshaye lapho okufanele khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mpfumira uthi uhulumende ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebachiya umsebenzi empentsheni. Umpfumira uveze lokhu edalele parlamente namuhla. Uveze njalo ukuthi iminyaka umuntu amele aye ngayo kumpentsheni ilakho ukwehliswa. Abantu abanengi asebathatha impentsheni bathola okungamadola okungatsho lutho ngenyanga. Esikhathini esiningi amadola angamashumi amabili kuphela okuyimali engakwani lutho. Sixoxe lomeli weBinga North edalele iParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi ngamazwi kaMfumira.
Uminister uMfumira ubuziwe ngokuthi benzani njengeministry ukuthi belungisise udubo lokuthi imali eyiyo ephiwa abantu abathatha impentsheni imali abayithiwa yinasa imali yakhona iphansi kakhulu. Ngakho ke ubuziwe ukuthi benzani bona ukuthi benze abalamzamo yini abalayo njengeministry ukuthi bephakamise imali yona leyo ukwenzela ukuthi labo bantu babe ngabantu abazanelisa labo ukuthi imali leyo ibancede eziphilweni zabo. Uthe ebuziwe ke umfumira wasesithi yena njengeministry yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalele ephalamende bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi isiya esimeni esingcono.
Umfumira uthe basakhangelisisa njalo lodaba lokuthi umuntu kumele thole impentsheni eseleminyaka emingaki. Lapha bakhangelelwe ukwehlisa iminyaka le kumbe ukuyikhuphula.
Into ekhona Nkomo ukuthi ilunga ledalela ubuze lo mbuzo libuze lisithi lona siyanazelela ukuthi kathesi ngomumo womkhonomi abantu abanengi sebetshiswa imisebenzi bengakafikisi eminyakeni eyiyo evunyelwayo ukuthi umuntu ethathe impentsheni. Bese kusithi ke nxa umuntu lo esethe wawuchiya lowo msebenzi ukuthi ephinde eqatshwe yona vele imisebenzi ingekho sokusiba nzima. Omunye uyabe ewutshiswe umsebenzi mhlawumbe eleminyaka engamashumi amahlanu kanti ipentsheni ithi uzaqalisa ukuyithola eseleminyaka engu-65. Okutsho ke ukuthi lowo muntu uzahlala iminyaka elitshumi kumbe elitshumi lanhlanu engakatholi ipentsheni yakhe. So umbuzo obususithi uyabe ephila esidlali lowo muntu njengoba naye imisebenzi yakhona noma engazivuke akekho umqatshi othanda ukuthi eqatshe umuntu oleminyaka esiphezulu kangako khona kunabantu abaningi abasakhulayo. So lakho uthembisile ukuthi khona phakathina kwamaviki nje ambalwa sizabona umthetho i-police document yabo bazayiletha edalela eParliament ukuthi sizoyibona sizwe ukuthi bathini ngayo lathi bese sipha imbono yethu njengeParliament.
Kumnumzana Prince Dubeko Spanda umela iBinga North edalela eParliament sixoxela eseHarare. Ulivetong lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe isixoxa ngokulwa phakathi kwabachayela izimota ezithwala abantu kwele South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika United Nations uambassador Nikki Haley sekhuthaze umanyano lo ukuthi ubize umhlangano wesiphangiphangi ohlangothi lweSecurity Council ozahlaziya umumo okweleVenezuela. Kulabeqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abahlasele isakhiwo esilomsakazo welizwe babulala abantu abayisithupha balimaza abangamachumi amabili kwele Afghanistan. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe sixoxa lomnumzana Princess Banda osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala kwele Canada.
Canada mfike lapha 2002, that will make it about 15 plus years.
Uthe ufike esikolo kumbe uqale wasebenza?
Hayi, mfikele emsebenzini. I started working here for the Canadian Red Cross. Ngiyasebenza eSwitzerland for quite a while with the UN, with the World Council of Churches. So ngiye ngaqhubeka kanjalo lapha eCanada, first with Red Cross, then with the immigration here Canada lapha. Now I'm doing some other project management stuff.
Nxa ukhangele impilo injani khona ngapho eCanada, uqathanisa nje lezinye indawo osuke wahlala khona ikakhulu ekhaya?
Ekhaya ngeke saqathanisa lekhaya ngoba I think ekhaya not only ukuthi i-comparison yakhona doesn't exist, but kunzima kakhulu ekhaya. Kodwa akasithi ngifananise nje iCanada lendawo engihlale kuzo njengeSwitzerland, UK, America. I would say Canada lapha is one of the best places where you can have ibalance yemuli lomsebenzi lokuthi bayakwamukela. It's a very multicultural and open community. Ekhaya ikhonokho nje sona sikhala ngakho ukuthi besides lack of opportunities omnotho welizwe lo ngabe le msebenzi lento ezisoda eziningi, ama basics nje njengayo communication la esiwathatha for granted, le freedom of speech, lento ezinjalo azikho. Kuhle nje ukubaduze lasebadaleni, but kosisiza ngani nxa ukuthi asigwanisa ukubanceda abadala bakhona sisekhaya nanxa sifundi.
Manje njengomuntu osuhlale isikhathi eside kangaka eCanada, singathi thina kumbe laphandle kwelizwe, ule njongo yini ukuthi uzaphenduka ekhaya kwamenye umnyaka?
Ekhaya but the home is best. So ngeke ngalahla inkaba yami lapho emphuma khona. Yikho nje sizama ukuthi sincedise abasekhaya be it through ama development projects kumbe i-political lobbying or supporting ama initiatives a pro democracy. The whole idea ukuthi in the long run mbona ngizabuyela.
Okwakathesi uhlala lonkosikazi labantwana na, njalo ubona njani udaba lokukhulisa abantwana emazweni?
Hayi, mina angilazi ingane nje inkosi ayikambusisa lokho, kodwa ngihlala nkosikazi. Ukukhulisa emazweni ngibona kunzima kakhulu ebantwini abangela amanye ama-family members angabancedisa. Ngoba ezinye izinto esizithatha kalula njengasekhaya ukuthi uzashiya kugogo ngale, uchiye kubo aunti ngale, nxa une problem uyebika kubomalume, kubo aunti, ayikho le ndaba. So lo muntu wakho nxa lisithese la selizimisele ukuthi lihlale emazweni lapha iba nzima, and imizi yangikhona inzima sibili ngubonile mina. Kodwa hayi, kuyenzeka khona, but akula support system njengayona le ekhaya. Yikho sithi sometimes uyakhumbula ekhaya nxa usekelwa ngeyindaba ezinjalo, kuba ubona izibhururu zakho zazilenkinga ngendaba yokukhulisa izimuli lapha. Not ukuthi only is it expensive, but kulamanye ama-challenges, hhayi, buzwa kubokhulu abogogo nabomalume kudala ukuthi kumele wena uzibonele nxa usulapha.
Umnumzana Princess Banda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada obexoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ekhona le eCanada. Iningi labasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa libhekane lodubo lokuswela imisebenzi nxa seligqibe izifundo. Lokho kubenza bagcine bebanjwa ngamandla ukukhetha ukuqhubekela phambili ngemfundo belokhe bekhona lekwele South Africa kulokubuyela ekhaya belethemba lokuthi bazathola amathuba okuba ngababalisi emakolishini abakuwo kumbe bethole umsebenzi. UMike Wobe weStudio 7 uxoxela uNkosazana Zandile Mpofu, omunye wabasakhulayo ogqibe izifundo ezemithetho i-Bachelor's Degree in Law ekolishini le-University of KwaZulu-Natal.
Amathuba ami okuthola umsebenzi awekho ngoba sengingazama ukuthi ngithole umsebenzi and ama-companies amaningi esala ukuthi bangiqhase because of my nationality.
Ugqibe emfundweni sakho njalo ungomunye wabafundi abayizalwane zeZimbabwe ezingafuni ukubuyela eZimbabwe ngoba akula msebenzi njalo isimo sonotho asimanga kahle. Njengoba uyasho ukuthi amathuba akho okuthola umsebenzi kwele South Africa lapho uzabe uhola imali esuthisayo aphansi kakhulu, ukhangelele ukuthi uzabe uwenzani?
Into engiyenzayo manje ukuthi I'm doing my postgraduate degree hoping ukuthi isikolo sizongiqasha as a tutor kumbe as a lecturer.
Njengoba ugqibe emfundweni ze-degree elezemthetho i-bachelor's degree in law, ungathola lo msebenzi wokufundisa abantwana ekolishini lakho. Uzabe ujabulile na? Njalo lokho kuzaletha umehluko onjani kusimo sakho?
Ngizobe ngajabulanga, ngizobe ngisebenzela ukuthi ngibe ne-experience ngoba abantu bangaphandle ba-underpaid compared to abantu balana.
Ungomunye wabasakhulayo abagqibe emfundweni zabo kwele South Africa abangafuni ukubuyela eZimbabwe. Lo mbono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze libuyele eZimbabwe?
Ngombono wami ukuthi lento it will take years ukuthi iyenzakale. Of course it's possible but it needs like abantu abamotivated to do it. So if thina njengabantu abasakhulayo we can maybe talk, hlangane, we form organizations as of these thina as abasakhulayo and go back home and do that, that will be possible.
UNkosazana Zandile Mpofu isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo usanda kugqiba izifundo zakhe ze-degree KwaZulu-Natal. Sixoxela ecingweni eseThekwini. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Bekule midlalo emibili yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namhla emini yokuyimidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lesithathu njalo enkundleni yeWhite City bekudibene iqembu leChicken Inn lele FC Platinum. Abafana be-FC Platinum bathethe yomithathu imiklomelo ngemva kokunqoba be-Chicken Inn nge-1 kanya njalo ohlohlele iqembu lezivakatshi ngu-Agrippa Murimba ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma lentatheli zindaba ekupheleni komdlalo obeziphethe esidukwini namhla kuqembu le-FC Platinum Lizwe Sweswe uthe yena bekungekho lula ukuze benqobe.
It was a tough match. Ama teams wonke bedlala. I think we had some good chances esingazange sakwazi ukuthi siwahlole. And then we had pressure. Especially first half, we didn't play our normal game. But after 45 minutes, sikhulume labo. Let's go, be patient, knock the ball. Ngavuleka ama channels ukuthi kona sikwazi ukupenetrate sifike kwi-third attacking zone and then we try to score.
Limpumela icho ukuba iqembu le-FC Platinum selilemiklomelo elithumi lesithupha okulinani elilingana lelile qembu elihlezi phezu kwengalane elengeze Platinum njalo abafana be-FC Platinum bahlezi endaweni yesibili ngoba bona behlohleka lutshwana. Ngomunye umdlalo we-PSL odlalwe namhla esigodlweni yiHarare enkundleni ye-National Sports Stadium iqembu leHarare City libe ngutshikilobhanqa lele-Highlanders kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni. iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yesine ngemva kwalempumelela lilemiklomelo eliyi-14. Kuthi eleHarare City liyale lilokhu lisendaweni ye-15 njalo lilemiklomelo eyisikhombisa. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili kusigaba se-PSL njalo iqembu le-Dynamos lizadlala le-Black Rhinos enkundleni ye-National Sports. Kuthi enkundleni yeNyamunga iqembu le-ZPC Caribba lizanqikelana lele-Caps United. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo felejili.
Ngapasi beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela kamnandi. Hayi ke kwanele zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.